VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola ngela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kumbimbijo 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Our detractors from the West have contaminated the world with their earlier than thou approach and are on the forefront of igniting endless wars as part of their nefarious agenda.
Kusungulwe namhla eVictoria Falls umhlangano wamabandla ezombusazwe ayoalwela inkululeko yamazwe la. Kulalabo abawakhokhelayo behlaba umkhosi ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga.
Ukulapha nesinechallenge ukuthi amanzi amadamu sephara. Ephansi amanzi amadamu amaphamu sekulana aphampayo. Sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadamu.
Ikansili yakoBulawayo ithi bekungela manzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo elizweni lakwele Melika uma engabuyiselwanga embusweni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unobhala jikelele webandla leZANU-PF njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yamabandla ezombusazwe alula inkululeko yamazwe awo embusweni wabamhlophe. Secretary General and wing of former Liberation Movements of Southern Africa namhla utshele onobhala bakulumhlobulo ukuba amazwe la aqhubekela phambili incindezelwa ngamazwe entshonalanga akuqela elemelika emzamweni yokudala ingxabano phakathi kwezokazi leli. Unokutaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umpofu wethulela amazwi evula umhlangano wabonobhala laba esipha umzekeliso ngempumela yophenyo olwenziwa ngabeSADC Electoral Observation Mission luholwa ngwaye ngumsekeli kamongameli wekwele Zambia, umnumzana Nevas Mumba. Yena waveza ukuba kukhetho oluqhutshwe eZimbabwe nyakenye kwaba lezigwenxa ezigoqela ukuhlukunyezwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Umpofu uphinde wasola uMumba lequla lakhe esithi babethengwe ngamazwe afana leMelika emizameni yokugenqula ibandla leZANU-PF.
Our detractors from the West have contaminated the world with
ababhidlizi bentshonalanga laba sebedume umhlaba bezithi bangongcwelengcwele njalo yibo abadala izimpi zomhlaba ezinzakalayo. Uphenyana lukamumba lwenzelwa nje ukusigcona besetshenziswa yilaba. Ngakho yikho ngithi kufuze sibaqaphele laba ngelokhozi njalo sibambane kulokho.
Kodwa ephendula kulenkulumo owayelilunga lephalamende ekubandla leCitizens Coalition for Change eBinga, umnumzana Prince Dubeko Sibanda uyakulandula lokhu esithi inengi labantu emazweni abuswa ngamabandla abalwa impi yenkululeko bakhathazekile ngombuso walamabandla ikakhulu ezansi yezwekazi leAfrika.
Balwela inkululeko belwela umuntu wonke kodwa namhlanje nxa besidla sebesidla bebodwa. So ke lapha ke sokufana lehotshi ezikhanzinga ngaphakathina kwamafutha abo.
Umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso yenkayi Community Parliament laye uthi akuliqiniso okwethulwe ngumpofu labanye abakhokhela amazwe achiyeneyo awezwekazi leAfrika.
Zananzelela ukuthi okuningi siyazenzela thina o-corruption nazo zonke leziya zinto ezizwe ezidilezilezo kubulala abantu konke lokho esikubona kusenzeka e-Africa besenza zonke izinto ezifana labo-Gugurawund lakho konke esakubonayo.
Ongunobhala webandla le-African National Congress umnumzana Fikile Mbalula usole kakhulu amazwe ayencindezele abensundu kuzwekazi le-Africa ethi yibo njalo abaphezu kwezimpi zasePalestina okwenzakala kweleSudan, eMali, DRC, Zimbabwe kanye lakwamanye amazwe.
And the terrorism in northern Mozambique, which must be defeated.
Sibona lo dlame lokubulalana eMozambique okufuze silunqobe njalo siqhubeka sikhankasa ngezigwebo zamasanshini ezenzeka eZimbabwe ukuba zesulwe.
Umhlangano lo ohamba phansi kwendikimba ethi Unity Collaboration and Defense of Our Liberation Gains Against Neocolonialism uhlose njalo ukuhlomisa amaqembu kazibuse azaphatheka ekhethweni lwalonyaka emazweni agoqela ele South Africa, Namibia, Tanzania kanye le Mozambique abangakwenza ukuvimba uncindezelo ngesikhathi sokhetho. Umpofu uthi njengamabandla enkululeko sebegqibe ukwakha isikolo sezombuso esemwalimu Julius Nyerere Leadership School kwele Tanzania, njalo abangane babo abakwele China babasiza ngokwakha isiphala senkululeko esemuseum of African Liberation esikodlweni seHarare. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ikansili yakobulawa ithi bekulamanzi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo, njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili ngoba isalungisa imitshina yayo encema. Lokwenzakala amanzi evele esilela kuleli dolobho, njalo izakhamizi ziwathola okwamalanga ambalwa ngeviki ngoba esilela emadamu. Ukuze sizwe okwenzakalayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lokansila kaWard 10 kobulawayo Nkosazana Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kuleli dolobho.
Ukuthakathwa kobulawayo ingawe esibhedlela ukuthi ungabona manje kunenkontini vele kufile mandenakatabe ngoba ubulawayo sibe-challenge ukuthi amanzi emadamu sephala. Ephansi amanzi amadamu ama-pumps ethu lana aphampayo sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadala. Ngebhawuza eliyi-1 amabili sebesengahayile, but in spite of scenario enjengaleyi sike saba layo 3 weeks back, we try by all means ukuthi ama-councillors of different wards baprovide ama-points lapho ibhawuza elingahamba liyethela khona. Though it would be not enough, there are izikotho ingeke sazibala because weare not saying ukuthi abantu banathe amanzi esikotho, but weare saying ukuthi amanzi lana bazakwanisa ukuflasha ngawo ema-toilet. Then sikwanisa ubagijimisela ngebhokoza nebhathele ama-temperatures ayi-3 or 4 awokunatha labantwana endlini.
Batshelwe kuseselesikhathi yini ngalolu daba ukwenzela ukuthi abanye begcine amanzi?
Izakhamizi ziyazitshe izolo, for example in my ward amanzi besaphuma, kodwa-ke kulawa amawadi akade ezeleni engenawo amanzi akebishedini yangkhona akewotashedini zingenawo amanzi. Ngileqinisa ukuthi ama-councillors kulezo ndawo they are working tirelessly ye-department le-water ekhokhelwa ngobaba uzonxeba ukuthi bakwanise ukuthi babanikeze isamplimentaro.
Sona isimo samanzi sesinjani kathesi kobulawayo?
Kuyisifiso sethu kwi-councili yakobulawayo ukuthi nga uhulumende uyasizwa isikhalazo sethu, sicela adeclare ubulawayo as a water crisis ngoba lapho esikhangele khona esiphaleni sethu samanzi akuthengisa ukuthi singaqhuba isikhathi esingakanani. We know that our treatment area is in Matabeleland South. Matabeleland South in terms of informed, I told you in a day.
Lowo ngukansila Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kukansili yedorobho lakobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Nkomazana, ugatsha olubona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Sina njengabahlali bakobulawayo kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu. Ye, siyakwazi ukuthi khona asikho ndaba kabani ngumumo esiwukhangeleyo izulu azange line. Singakhuluma nge-water rationing, kade simbona ngani kudala sacina ukuthunyelwa imbiko ekhuluma ngokuthi namhla amanzi akhona kumbe nawekho. Sesibona ngamanzi sephuma nje kuthiwa khona sesizwela kwabanye, abanye bethi ngapha sephuma ngale sephuma. Lanxa sasikwazi ukuthi ngelanga elingaka sewakhangela ukuthi aphuma, sesilinda lawo malanga. Kwesikhathi lawo malanga amanzi engaphumi, ngithemba last week ngolwesine sike saba lo mhlangano umelana ngamanzi idrobo sila kobulawa siphakathi edorobheni lapha sikhuluma ngokuthi kanti manje kwenziwani ngamanzi ukhanya kulaswini into ephuma ecacayo ukuthi amanzi sizawathola ngapha amanzi awakho into abajayele ukuyenza isikhathi esiningi phose bahambisa lapho kuyabe kumfiwe khona kulezimfa lapho kubhuthwe khona yiko lapho abangane bayancedisa njengoba mina ngimele ibulawa yonke amawadi wonke ayi 29 ziningi indawo ezindawo ezingani ziphezulu othi nxabe wavulile ngale aphela amalanga nalabo babewavule ngayo ikakhulu babejayele ukuvula amalanga amabili lezo ndawo zingatholanga amanzi. Ngabe ngokufisa kwezakhamizi ngayo bacitshana liyani ikholamu yamanzi bethi ibhili ikholamu yebhili yamanzi awayisekho ngoba nangu amasuka adubuka nangu akula amanzi kanti ikholamu yona liyani imeleni nxa izinto zangkhona zinkungela service delivery. E-city center kobulawayo esidikidikini kobulawayo le ma-industry amanzi ahlala ekhona angithi ngale kulapho somabhizimisi kulezitolo bathi bona angeke wavala amanzi onala amalutshwana kobulawayo amele ancedise khona ngale e-city center. Thina emalokitshini kunje kunje ukukhuluma lami nalapho engikhona enketa akula manzi siwagcine yingi Saturday kwezinye indawo ebebuye Thursday kwezinye indawo abuya Friday Saturday avuke ngekho amanzi njalo kabuyanga zonke indawo.
Lo ngumzana Joseph Khomazana okugatsha olubona ngenhlelo zamanzi kuhlanganiswe Bulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Abalwa impi yenkululeko bakwe-VLA Zimbabwe Revolutionary People's Army bekubandla lezaphu bathi sebenike uhulumende wonke okuveza inani lempahla eyahluthunywa nguhulumende kaRobert Mugabe ngesikhathi sombhuqazo weGugulawundi owathi babekufuna ukugenqula uhulumende wakhe. Bathi kuyathembisa kakhulu ukuthi bazayithola yonke impahla yabo efika ikhulu elokhu ibanjwe nguhulumende elakho ukuthuthukisa impilo yabo. Kubika uEzwa Jesus Banda.
Umgcinisihlalo wempahla le phansi kombuthano weZebra Properties Initiative, umnumzana Akimoyo, uthi sekuseduze ukuba bathole ongokwabo ogoqela amaplazi, amahotela, izakhiwo ezinkulu ezisedorobheni lakobulawayo lezinye zisenkabazwe lakwezinye indawo.
Ama-properties la sathi sivele empini iinkokeli ezazikhona bakwazi ukuthi ama-comrades wonke ayisiwo azakwanisa ukungena ku-ami, abanye babevele belimele bakubona kuqondile ukuthi ungangcono kube labanye amabhizinesi.
Umoyo uyaphambili egcizelela ukuthi amalunga eViola Zipra athokoziswa ukuthi impahla yabo abayihluthunelwayo bazayithola.
They are very happy and anticipating ukuthi indaba le izatshintsha impilo zabo. Ama-properties a plus minus 100. Ama-title deeds lawo kathesi ajenisa ukuthi these are bona fide properties afika 80.
Unobhala jikelele wale komiti yeZebra Properties Initiative, umnumzana Willard Mafios Moyo, uthi wonke wayengumlweli wenkululeko kuViola Zipra uyathola intshontsho njalo amagama abo ayabhaliswa kulolu hlelo.
Abaphila is about 5,000 then Islama widows. Then in the event that both parents are departed, ziyakhetha amabizo ama-heirs.
Omunye walwa impi yenkululeko okuViola Zipra njalo osebenzisa uqondisa uhlelo lweZipra Properties Initiative, umnumzana Leonard Machingura, uthi impahla yeZipra igcwele ilizwe lonke.
Properties aya akawanda ari over the country.
Ama-properties la maningi akhona ilizwe lonke kusukela emathebelelendi, mashonalendi, Masingo, Manikaland, yonke indawo impahla yetikhona.
Unkosikazi Monica Mavunga, umphathintambo kahulumende ophethe uhlangothi olubona ngeniswelo abalelwa impi yenkululeko olewo veterans walile ukukhuluma ngodaba lolo esithi luphethe ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa umnyaka ka 2019 ukuthi uzabisela yonke impahla abalelwa inkululeko bekuViola Zipra. Sesihlele ukuxhumana lomnumzana George Charamba obona ngokwethulwa kwemibiko ehhofisini kamnangagwa ngoba obengaphendula umakharekhukwini wakhe. Sixhumane lomnumzana Chinga Dube omunye wabalwa impi yenkululeko ekuViola Zipra njalo wakwaba isiphathamandla sikahulumende othi sebe kuzinga eliphezulu ekukhulumeni ngodaba lolu lomnangagwa.
President wathini, hayi ama-property ngizalinika kodwa lenza ngobudlwangudlwa ngoba kuyabuya abanye abantu namhla, kubuya abanye bezidakele bathi sesifuna i-property.
Abalwa impi yenkululeko bathi balethemba lokuthi udaba lwabo lolu luzahlolisiswa lalo zinduna eziquba uhlelo luphenya okwehlela abantu bematheleleni ngesikhathi sombhuqazo wekukrawundi lapho uhulumende athi wayelwisana labahlamuki ababekubandla lezaphu ababekhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqakunkomo. Impahla yezipra yahluthulwa nguhulumende egoqela isakhiwo esikhulu samapholisa koBulawayo, iSouthampton Building, leMagnet House okulabacuphi bakahulumende ama-CIO koBulawayo, kuze kuthi iSouthtown neQueen's Park Police Stations lazo izakhiwo zezipra, iCastle Arms leRed Wing Mine ePenalonga duzane leMtare lezinye eziningi-ningi ezigcwele kweleZimbabwe ezigoqele ezaziphansi kwenkampani yeNitram Properties eyilamaplazi eMatheland leNkabazwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama namu Ezra Jesus Band.
Umkhokheli waseRussia usenqobile ukhetho lukamongameli abencintisana khona labathathu abakhe phansi, wathi yena wathola amavoti afika isilinganiso esifika phose amajumi ayisificamunomunye ekhulwini 87%. Abancintisana laye bathole kuphansi kokune ekhulwini umuntu munye ngamunye. Ekhuluma kusanda kukhethwa izolo kusihlwa, uPutin uthe uzulukulu usekela uhlelo awuzenzela zona kwele Russia, kodwa kulabaphikisayo wangani bayachodoza akwenzayo. Abanjengomoyo Alexeyo Navalny obengangena kukhetho lolu ukuze incintise ekhululekile. Ukuze sizwe ngokuningi ngodaba lolu, sixoxele lomnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions, othi akula kukhetho olukhanyayo oluqhutshwe nguPutin.
Loba kule esithi khona i-communist democracy njengaleyana eyenziwe China leyana, ukuthi abantu bayahlangana ema-reserva kumbe grassroots level bakhethe ama-representative, kungenzakala mfowethu ukuthi u-communist system kungaba lokhetho, kodwa ukhetho lwakhona luyabe lungathi lu-manage i-central government. Kodwa ukhetho olwe-Russia into yokuqala vele inza lubole ukuthi abaphikisayo uhulumende bayaliswa ukuncintisa, bayaboshwa, abanye bebulawa. Kutho ukuthi vele awusoze ungene kukhetho abantu abancintisayo bengekho. Kuyafana ukuthi i-Highlanders idlala iyodwa kungela Dynamos.
Zingathi ukhetho lolu luyafana yini loluqhutshwa eZimbabwe njalo nxa kusaziwa vele ukuthi imbono zanqoba, pho lwenzelwani ukhetho?
Ya, angiye ngithi ngoba phela iZimbabwe abalale bayakwazi ukuthi i-constitutional democracy kukhona umthetho uthi wona kakube la maqembu aphikisayo kubhaliwe emthethweni lo mthetho wokukhetha ukhona. Inkinga yokuthi laba ababusayo yibo abaphazamisa umthetho wakhona esithi khona i-state capture kuyalungiseka. Awusuze kufani ngaye kule ndlela zokuthi ama-votes akaZulu agcinwe alungisise kuyabe kulungile. Ukuthi asinge sifananise ukhetho lwe-Russia lwe-Zimbabwe, hayi lapho siyabe sesingathi sesedlula umngcele.
Ye, singathi-ke nxa kuvele kuphela kusobala ukuthi umnumzana uPutin uyanqoba, buze kusiba lamanye amazwe kuthiwa vele umnumzana ubanibani la uyanqoba, pho ukhetho ngolwane?
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu. Uyabona mfowethu, ilungelo lokuya kukhetho lokuyakhetha lokuma elayinini uvota lilungelo thina elibhaliwe isekele sombuso. Kutho ukuthi nxa loba kusaziwa ukuthi ukhetho lwakhona luyabhizizeka, kusobala ukuthi thina ngokwethu njengezizana zeZimbabwe sitshengisele ngokuyavota. Nxa bona bezantshintsha impumelo yakhona sebentshintshe ekubaleni utho kungokwabo, kodwa thina vele sesitshengisele ukuthi hayi sifuna ukusebenzisa ilungelo lethu. Nxa thina sivota eZimbabwe lapha akwaziwa ukuthi uzanqoba ngubani, kodwa onqobayo uyabe nqoba ngokuthi kuyacilibezelwa kuvalwa amavoti engekho. Yikho ngisithi mina kuthiyene lokweZimbabwe.
Umnumzana Joyce Ngwenya, ingcweti ezimeleyo kuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende yokubandla leZANU-PF.
akulanto udlala ngabantu into nxa inje inje nxa usenzinto enhle abantu bonke bebabengenasizathu esokuthi noba kukhiphe embusweni uPutin usebenza kuhle labantu bakhe njalo kuyabonakala ubana umnotho khangela ngalesikhuluma so imali yabo icinenge over 15% nje ever since even impi le Ukraine iqalisile ukhangele futhi ukuthi umkhonomo wabo ukhule nge-more than 2% ngiyabona mbe 2.96% i-GDP yabo nxa ukhangela ukompare amanye amazwe anyabo Britain e-Britain iku-0.6% e-Europe igoqelele indiana i-Europe yonke iku-0.9% kodwa kuphuthi ngale e-Russia baku-2.96% so khonokwana ezinye izinto ezizukuthi abantu vele bethi hayi nasi ndoda ngawo-ke ngasifake imijogwe isebenze emphakathini akulakupheka kukhona lokwana ngama-narratives abuya labo-amerika laba lamanye amazwe lawa belisana le-russia ngoba bona bafuna ukuthi ngabe kuthiwa khona kungena i-puppet umuntu wabo abangamenzisa umathanda kodwa-ke akunjalo e-russia abantu bazikhethele abakufunayo
ye nxa sesikhangela phela kuyafana lokwenzakala ezimbabwe akunjalo goleti kuliweza kuthiwa-ke kulokhetho kwathinitini nxa zoluphuma ukhetho uzokuthiwa ibandla le-ZANU PF umongameli senqobeleni bonani khonokho
khonoko langapha kithi uyabona into endlala ngitshela abantu abangananzeleliyo yikuthi khona i-ZANU PF iyasebenza la bantu it's in touch with the people ama-needs abantu especially kuma-rural provinces ngale agcwaliseka ngezikhathi zonke inhlanyelo babelazo ama-fertilizer balawo inoze izifuyo balakho konke lokwana kunesesithethwa libandla ele-ZANU PF yabetubusa pho ke abantu nxa bethole into zonke zona leziyana isidinge kobana esizaba khona ukubana bayivotele out bayisusi ye emathawuni ngabantu abona itrend yakhona ikhona njalo yokuthi khona kuhlala kuwina abaphikisayo ama-opposition ngenxa yezizathu zona lezi ezizokuthi khona bona bakhala ngokuthi khona thina yini esesifulela umkonomi akula misebenzi akulani noma nje kuyizinto ezingasoqiniso zona lezo
lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mpopo Jabalala edale lePhalamende ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika namhla sixoxa ngokwethule ngowayemongameli uMnumzana Donald Trump othi kuzaba lokugedla kwamazinyo elizweni leli uma engakhethwanga nguZulu kukhetho luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Kodwa uthi ubekhuluma ngokukhuphuka kwentengo yezimota eMelika lokunye hathi ezodlakela. Kuthi-ke umongameli Joseph Biden ozancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lamademokrats uthi uqinisaka loba esekhulile hathi kukaTrump okuveza ukuba usekhulile kodwa kenelisi ukucabangela abanye abantu lokuthi wenzani emhlabeni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas kunapha kwele Melika.
Lokhu kukhulunywa nguTrump ukuthi kuzaba le black spot lokhu hhayi ikwethusela njalo kakuqalisi ukuthi akwenze khonokho uyakakhulume angathi uyalahla umlomo angathi uyenza izinto ezingathi ngezokwethusela yikwe ngubonayo ngaye uTrump uyabe esenzelani ukugcina lokho esikubiza ngokuthi ibase yakhe laba bamsekelayo ngoba ungakhangela kuhle kuhle ilizwe leli liqhamukene phakathi kulaba kaTrump abemilaye loba kumnyama loba kubomvu yibo labo kakhulu ayabe khuluma nabo. Kanti-ke langapha lakho uBiden laye ukhuluma laba okuthiwa yibase yakhe labo abasekela lokhu akwenzileyo lakwenzayo njalo ngibona ngathi kuza kuba kubi kusiya phambili ngoba kalesi sikhathi sesesiningi kusukela kathesi kuze kuyefika uNovemba 2024.
So ubona zani kuzayenzeka lani kusukusela kathesi kusiyafika leso sikhathi singathi kumbe kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo sasilokho sikubona konke lokho
sizabe sikubona sibili konke khona lokho ngoba mbona ngathi i-campaigns lezi lo nyaka ziqalise kule i-election ziqalise masinya ukwedlula kwesinye isikhathi yikho-ke kuzakwenzakala sibili ukuthi kunxikilwano kusiya phambili ngingazi kumbe kuzafika ngenyanga ezilandelayo ukuthi baqondane manqamu lokho kuthiwa yi-debate lakho sikumelele ukuthi engxeke sikukhangele ukuthi ukukhulunyizwana kuthwani oqoqozwayo kakhulu kubani wehlula omunye njengakhona lo.
Iqhakadeke kanganani ingqukompikiswano le iyabo umongameli nxabe khankaza khonapho?
Njengoba ngisitsho ngisithi mina ilizwe leli lidabukene phakathi kwehlukene wesibili okuphose kungathi kuyalingana kuyingxenye lengxenye esibili abalandela uTrump labalandela uBiden kungabantu abalinganayo. Kuzasweleka abalutshwane abazachaphisa oyedwa bamkhuphule abe ngaphezulu komunye okwakhathesi balingana sibili utshikile obhanqana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni othakazelela ezombusazo ohlala eDallas, Texas, kulapha kwele Melika. So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lina balaleli baka Studio 7 elithumela ngeWhatsApp.
Ngumayedza lapha eGwanda. Sikhathini government ka government ka Priscilla Chikumba lo mnanga gwakhe ni. Asazi koba nini uNkulunkulu asikhumbule nathi.
Hey, icela litshela umnanga ukuthi sesisiva ngendlala la. Bad bridge abantu sebecuba lenkomo ziyacuba. Lamanza asekho. Sicela uncedo, sicela usizo ntungamili inkomo tshela umnanga kwa. Izalukazi ziyagula zilamidi. Abantu sebesifa la.
Sabonani sabonani ku Studio 7 hari khulu malokhosamla wasebhinga sebehlulekile kuyakha imigwaqo sebehlulekile ngithi izikolo ngamarengenya njengebhinga sikhuluma izikolo kakhulu abadala bayenza ukuhlanganisa izimali lamabhaketi isiye akulalutho emasimini asazi ukuthi izinto ziyayenziwa njani. Please please obogawulela abo labo Joseph Tuma hayi kabayekela amanga abo laba abahlala beyakhuluma kulantezwa izandla.
Ngicabanga ukuthi kuyiphutha elikhulu kakhulu ukuthi umjija lowo kuthiwa ngusiphotisa kupwanye we-ZANU PF lo ukuthi la se-sponsible kumele ngabe into elungiswa abantu umathebeleleni akulethi isithombe esihle sokuthi umuntu wazakala kabi ukuthi kugcine sisponsa i-team efana lebhosi ngoba yikho kudala ukuthi kugcine kudlala ama-players awakhona lesishonini. Ngingafisa ukuzwa abantu be-MRP ngoba ihleli ithi lilwela into zakini. Ngiyabonga ngumasinga kobulawayo ephumule emadonki.
Mr. Mathebelele ndokhulumayo ngoba iMathebelele ndingeyethu ningumnanga kwaleli. Siyazi ukuthi le emakhorokhoro wavula ingadi eqamba mangethi ingadi wafaka umntwana nomntwana kwabhalisa ngayo. Yidiamond leyanto siyakwazi ikhalanyoni liyafuna ukuyithatha kami kancane thina abaningazi bendawo sikhona. Lonyaka kulonyaka angeke aqale. Thina umzilikazi wasishiyela leyo ndawo. Umzilikazi is a neighbor country from South Africa la iduze. Lina how many countries enajampa enisuke eGurusu nisiza la. Kahle kahle bese ngibonga bonke abaculi bakithi. Yirumba, uMaskandi noma yini nje kithi nama actors akhona sisibala konke nama madlela phela.
Uphumlani Vundla bengelele uLunch Coupe lizwe sibanda Caroline Moyo Cecilia Sibanda bele kancube abalandeli kakhulu abe Studio 7
ngokudana okukhulu ngalobaba lo bathi uziyambi siyambi lo mayethi iziphala zigcwele sizibona kuphi lezo ziphala mayethi amanzi akhona enele utsho kuphi izifuyo zisifa abantu besifa kunamanzi abantu babusebenzisa amaphilisi kumele badle basuthe awaye ngabacupheli like limbuli mtsheli ukuthi i-audio yami le kayifike kuye bathithi ngike ngiyeke chazela abantu ukuthi iziphala lezo zigcwele zingayo iziphala zakhona
yaphela abalalela nangikhuluma ngisegaranyeni babayithi sicela uhulumente akangenele bakithi ngendaba yendlala special ezifuyweni kube le nhlelo nje zokuthi abantu bakwanise ukuthenga isikuba esichiphileyo nabantu bake bayekele ukuba belokho bewumana ngento zamapolitiki sokwavotwa kwadlula sike sikhangeleni into ezingasisiza kusasa bakithi.
Labo ngabanye babalaleli baka Studio 7 elizwe bekhuluma lapha besethulela imbono yabo. Ulayo namhla sikhangela udubo lwesimo sokusilela kwamanzi endaweni eziningi kwele Zimbabwe. Ngawethwa lesihlobo sikasikhangele ezinye bezikhokhela lamhlanje. Ngosungule lamhla umhlangano eVictoria Falls wamabandla ezombusazo ayiwo alwela inkululeko yamazwe awo bekhala ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga. ikansila kwabulawa iti beunge lamanzi kuleli dolobha ngomvulo njalo kuza kuqhubekela phambili kunjalo lakusasa azayivulwa ngolwesibili. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.